Ukuobala ukuthi njengabantu abahlezi ngeVictoria Falls njengomuntu okhokheleyo nxa kusiba le development siyakukhwabitha siyakubongela kuba yinto enhle ngemuntwini wonke ukuthi lesigaba sithuthuke kanti-ke nxa ngingakhuluma obala okusenhliziyweni yami njengomuntu okhokheleyo ukuthi sibonga ukuthi kuyakhiwa kwenziwa konke eVictoria Falls but kulokunanzelela njalo engilakho ukuthi ngabe abasikhokheleleyo kakhulu kuhulumende ama-ministers and all that aba-responsible bahamba bakunanzelela ukuthi sokusiba yingozi ukuthi iVictoria Falls ibe ilokhu iqhela ngendlela esiqhela ngayo kathesi
kungani usitsho njalo Dube
ungananzelela ababuya bezovakatsha ngeVictoria Falls into abayilandayo abayikhwabithayo lathi esikhulele khwamphana ngeVictoria Falls into esiyikhwabithayo esenze sahlala khwamphana nguzambezi umfula njalo yizinyamazana ezifikayo ngedolobheni leFalls ezihleziyo ngeduzane leVictoria Falls kanti-ke ungafika okwamanje akusafanani leminyaka eyedlulile izinyamazana seziya zinyamalala ukubonakala ngeVictoria Falls
kubangela yini lokho
lokho kukhozwa yindlela osokuyakhiwa ngayo yindlela ama game corridors asehamba evalwa kuhle kathesi sikubonga sisithi hi development but asikhangeleleni ikusasa yabantwana esibazalayo ezizukulwane ezizaba khona ama 4th and 5th generation azaba ngemva kwethu ukuthi hambe azahamba akubone lokhu esikubonayo na njalo sisakukhangelele ukudevelopment kanjalo kuyingozi ngoba zonke into lezi zizahamba zishabalala esezizasala sikubambile ngeVictoria Falls nama-buildings abe mahle ilizakhiwo ezizabe zibukeka amahotela azabe ebukeka but kungasela muntu owasalayo phakathi ngoba kakulanto abazabe sebeyilanda konke sokuhambe kwashabalala
ngombono wakho Dube imvelo isivele isiphambaniseka na xa sikhuluma ngokwenzakala kathesi ngoba idolobho lefolosi selaqhela
I'll be made to believe ukuthi if you walk around kathesi ngeVictoria Falls uyala ilingulungundu yeganga yona kawusayiboni sezihambe zatshabalala kanti-ke esikhathini sonke ubuthola lindwangulingulungundu zeganga zigcwele company town zibonakala impala zibonakala lokhu lalokhu kubonakala kodwa akusekho ungaze uhambe kumafolosi phakathi ngenxa yezakhiwo esezifakwe kumafolosi phakathi lezi zinyamazana azisabonakali sikukhangela ngelihlo elokudivelopha sidivelopha sidivelopha phela but asikhangeli ikusasa ngapha sidivelopha ngapha sibulalo okunye
ungafisa ukubona kusenzakalani Dube
kuyisifiso sami ukuthi ngabe iVictoria Falls ama-ministers abakhangeleyo o-environment uminister we-local government bayaphakamisa bagizelele indaba inter-the-graded master plan i-expansion yeVictoria Falls iyenzakale nakuma-satellite town kungaphongi ukuminyana wani ndawo sokuhamba kuphambanisa imvelo so yikho kungathi leli development ngithi inhle izizabacreatela lumsebenzi abantu but on the other angle hamba ichabalalisa le ndawo enhle kangaka eyiyo eyenza lomhlaba wonke ufisa ukuzoyibona
Dube ngombono wakho ngeminyaka elandelayo ubona ifolosi izaba yindawo enjani
believe me 5-10 years time now instead of amanumba tourists ukuthi ayi-increase ngeVictoria Falls azahamba ayehle ngoba akusekho okukhwabithekayo abalanda ukuzokubona yigela engibona ngayo kangili le development but iliqiniso kalibekwe obala akukhangelwe ngendlela ebanzi ukuthi hambe kwini esikukhangeleleyo siyangaphi